Ngomnyaka ka 2020 ubulawayo eqala ukuba la problem yamanzi enkulu lapha abantu babehamba khona iviki bengela manzi. Kwathiwa inkinga yamanzi idalwa ukuthi amanzi malutshwa emadamu. Thina njengenhlanganiso yeMathebeni Institute for Human Rights sala sathi problem yamanzi kobulawayo is a governance problem. Yinkinga yokwehluleka ukusebenza ukubusa lokubusana kuhle. Yikho lapho esama khona. Kwathiwa sikhuluma kubi, kwathiwa siqamba amanga. Kodwa la namhlanje noma amadamu eselamanzi, noma sokule impompo ezafakwayo ukuthi ziphampa amanzi amaningi, ubulawayo lokho eshota amanzi. Lokho esiba lezikhathi lapho esikuthwa asilamanzi khona. Okugcizelela ke leyo nkulumo esayichoyo ukuthi hayi, yinkinga yezombuso leyi. Eyokubusa lokubusana umbusazo, it's a governance problem. As long as ubulawayo amagetsi ewathatha kuzesa kule agency okuthiwa izinwa kule bulawayo city council involved in pumping of water, asisoze safa saba le problem esiyisolvayo ngoba there will always be a governance problem.
Inhlanganiso yakho seyaqhuba imikhankaso eminingi njalo iyake ikhulumisane le council labanye ababona ngenhlelo zamanzi, ama stakeholders. Kuyini eliyake likuhlafune ngokuphathelane lamanzi njalo kuyini eselikulindele kathesi ukuthi kungenza udubo lolo lube ngcono?
Esikuhlafunayo nxa sixoxa le baphathe ngezamanzi ekhansilini laselizweni sithi thina okokuqala ukobulawayo laphana kakufakwe indlela ezizenza izikotsho zakobulawayo nama water kiosk akobulawayo kusebenze through isikotsho, then kupurify amanzi esikotsho ahlanzeke abantu benelisi ukuwathola. Bathi bona amanzi esikotsho asiwokunayo, kodwa esikutshoyo ukuthi nxa isimo sesinje sokulokunye okungaphezu kwamandleni lithi siwathathe ngapha amanzi njengoba ubulawayo engela mabhawuza ayeneleyo ukuthi aprovide amanzi abantu bonke abedolobheni. Njalo kwesibili sithi thina akube khona i-investment ekulungiseni udaba lwamanzi, ngoba njengelizwe kasifaki imali eyeneleyo from i-budget ukuthi silungise udaba lwamanzi luphelele. Okokucina sithi thina akwehliswa amandla ayezabelweni, devolution of power, ukuze ama-local authorities lawa angabe lokhu ekhala ngohulumende welizwe, angabe lokhu ekhala ngokuthi amandla abanjwe eHarare, benelise ukuziplanela, benelise njalo futhi ukuthi bazenzele ngendaba yamanzi. Lathi njengezakhamizi senelise ukuziqhatshela abazasikhangelela amanzi. Lokuxotsha esibabona bengasebenzi kuhle ukuthi balethe amanzi edorobheni. So amandla engehliswa uzasinika ukuthi sikwenelise lokho, sibe lamanzi isikhathi sonke.